Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zivandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance eMajobelland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakoSimon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF njalo odabuka eNsukukwe eMangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kukamnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMajobelland South esigabeni seSansukwe sithanda kuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazwe akhathazwa yimbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathola ukuthi sine problem kwanda South, sine problem eMatobo South, sine problem ebulili maWest, izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakho lawayo ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF kusolwa libandla leMDC Alliance.
Sesibona umkhuba lowo lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMatebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF njalo odabuka eNsuzukwe eMangwe kulesi sigaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi uMuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kaMoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxa zonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto eMadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMatebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balalela abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMatebeleland South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kukamnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla leZANU-PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMatebeleland South esigabeni seSansukwe eMangwe, sithanda kuba sithi mayuyu langalezwe inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ibeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMatebeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlule emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023, uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMatebeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo isingakutsho kuba uthiye senze lokhu lalokhu njengabantwana beMatebeleland South kumbe njengabantwana beSansuku eMangwe. Kodwa sengisho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza iviolence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibiyindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isika esike senzakala sifaka umoyo phakathi uSimon Khaya umoyo phakathi ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kuzwa ngozwangu njalo okwenziwa ngabanye. So ngakuloku sisamkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu ngabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba bantu bebathebelelendi libandla lakhe leli lezane PF naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani lezaphu laba bantu bakithi ngesikhathi seGugurawundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo ngaba ngumuntu ongani kabisani lokudlangudlawo.
Nxa kule sehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleleni South unjani kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu iofisi kaChalimana wethu weMathebeleni South izathumela incwadi yokukhalela ibandla lezane PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi Mathebeleni South ngiyeza ke ngithi bahlumukile kodwa hayi njengoba ngichile ukuba ibindoda edumile ibindoda eyazakalayo yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi usizwile ukuthi umoyo uKhaya usedluso. Hayi indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu abanye balokwethuka abanye njalo neqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayasimela bayasazisela ukuthi nabanye abemoya nabebandla lakhe lezane PF sisebenzisa ubuntu ukuba hayi silahlekile sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama-constituency kulumango. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani nje Mnyamamoyo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi sicalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration only ba register abambe bayibhalisa ukuvota. Sesinanzelela sathola ukuthi sile problem ngeGwanda South, sile problem iMatobo iMatobo South, sile problem ngeBulilima West, izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singena ebantwini sikhuluma labantu ukuthi ba register ukuvota, sikhuluma labantu ukuthi labafowethu abasediaspora. Ngananzelela abafowethu abaningi ma-South okuvota bakuthatha njengento abayibona ngelancedo, ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi noma singavota izani yasirika. So thina sithi khona bonke abasediaspora sinanzelela ukuthi uDisemba kathesi abaningi bazabuya bezebona izihlobo zabo, sibacela ngokuthi please siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye liregister ukuvota ukwenzela ukuthi kona inani lethu libe right ngazi siyasesikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini silokucela kakhulu ukuthi asidlungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi abala zithupha. Njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo, silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana bezimbabwe bethi sebebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yeGugurawund yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo Plumtree, sinanzelela endaweni zabo Khezi, ubo Bhalako, yonke indawo leyana abantu kabala zithupha. Isikhalo esinaso sikhuluma ngamo sebhuku, sikhuluma lezinduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota, ingxaki abalazo ungasitshela ngamafeature?
Baba Gandhi, abantu bayakhala abantu kwaqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota abantu lokho bekhala ukuthi kabaze bevotele izani kodwa noma bevota bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo sabantu okunye kwesifili abantu bayakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bayakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho uthatha izithupha bafika babuza ukuthi sicela i-certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even belezincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba watshonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu nxa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama-fingerprints bese bemelela ukumelela kwabo ukuze kuprove khona le Harare lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sinokuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ongatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo yinto ekhalisa abantu so into ekhona lapha yikuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje emnyama moyo ngumgcini isihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakoBulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5th Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo. Kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakoBulawayo. Kubika kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezano PF kwaBulawayo ne-council kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani. Sixoxele sikhulumele sebandla leMDC Alliance kwaBulawayo umnumzana Swithani Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umkhuba lo uqaliswe yizani kususela kudala abafana labo umagurajarumbira abafana abancane ngomanje sengumunye kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha koBulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe sesibona umkhuba lo lokhu qhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council kayisela umandla okunikeza indawo ama-vending base lapha Bulawayo lelo lungelo selinyele iZanu PF. Yazinanzela emthethweni iZanu PF vele kayelana amandla okwenza lokhu abakwenzayo. But esikwaziyo eZimbabwe ukuthi iZanu PF yenza santando njalo iphathi esenza ukuthi lizwe lethu lihlore kakhulu emhlabeni ngoba ilethu kuyanga ebantwini. Ubona lo umkhuba. Thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu eBulawayo City Council ukuthi nanzi amalungelo oluntu njalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi khonoko sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yiZanu PF City Council into esiyisola kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe nezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga
manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolu
iCity Council yakoBulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababe nazo yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokufakela izimota ngathi yiyo phela esingathi ngukhulumende woBulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakoBulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonse ingubo esayidi ye-Zanu PF yikho esesikunanzelela lapha koBulawayo sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala koBulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba uTownclerk lamalungu e-Zanu PF babeyeketisa bedonsele ingubo sighting ezanu pia. Ubaba kuona omunye umfana wezanu pia kutuwa umakura. Uwa ilo mkuba wanalo kutipia fike tati zinda hulini ezanu pia. Into geneko mtetwe waba umundu okuso elalela. Koto akatezi into le isimemete gile sesibona amalunga ezanu pia. Tati zinda hulibadele sebe tata wana amanda esiki kansa. Loku into esiki soda ya kulu jado jenisu kuti akula mbusazo umuse ya pezi mbapo mtoe kona kuti uhulumendo kona ya betanda benefisu kuti kube abantu abezanu pia upela aba sutayo inengi ilamba.
Umnumzana Sudan Chirota iskulumeli sebandla le MTC Alliance kwa Bulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zeMasvingo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ithole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu. Iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koMthoni ngokwenda ngisemadokonye. Ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya ngithi i-COVID ayikapheli, asiqhubekeni sifakeni amamaski, sanitize, sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Mahlaba ithwale. Kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathekelele. Kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa. Ababone nje kumqabuko unkomo. Unkomo bamcela izikhali, bathe bamcela izikhali bamprapa, sebaphila izikhali. Indoda ngoba mayihleli ilezikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda izikhali. Loko thina sitivuka mthokazi vuka abantu yithi. Abantu nje abaqonde bayananzelela ukuthi umthwakazi iyabakhulula ebugqilini, iyabakhulula ebugqilini. Wozani bantu bakithi, izimthwakazi.
Ku Studio 7 salbonani lonke basakaza bahle nabalaleli bonke abalalela lomsakazo linjani kundawo zonke kuma kumba manomhlaba. Hayi thina siyaphila siyaphila bakithi. Sibonge nje ma bantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye siwuzwile ezindabeni ze Studio 7 lapha bese kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu uanda kwiphi part orukuzano noma ukule MDCT but lo ochaze ngokuthi iMathebelele ndi ivukeka izalahlekelwa yisihlalo mhlawumbe zingabambili zisantathu ngokohlulwa abantu abavotileyo aba registere uvota inani labantu abaregistere ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abaregistere ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngamasithi siyavuma khona kasivumi futhi njalo kurayithi khona kakurayithanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi umuvele uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi ote chove tate yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho ethu uyibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabe kwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho awuyiboni uyifake ngaphansi konyawo so vele ama-parties la mbonani lapha abachova lo munye umuntu la izano izabachovi sokunye ivele sihle yaroba ke kusase-eli kungcono ngoba kathe sikihle yaroba yabatshela ukuthi isivele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama-teams engakangeni egrawundini usho ukuthi hayi vele ezawina yileyi laphana nje vele uyabe ukwazi ukuthi urefre mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezele inye i-team so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuka emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihluthiwe njengabantu besindebeleni bemathebeleleni bakwamthwakazi include Midlands sihluthiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphatakini elingavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekisa okokugcina siyabonga
Sanibonani Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo qale khona le lapho engidabuka khona elowa gwelo ngibulisa bonke abangaziyo okukhulumayo ngingabuki kwakamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg sandikubonga kakhulu umsebenzela isisenzela wona Studio 7 ukuthi lathi sizise izindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga sukusela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti incindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sikholise izwe labokhulu bethu abasikela lona sithi qhuba ngamandla mfokamqondisi siyakweseka singapha lathi ekwele goli sithi hayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafundwa emsakazweni asibone
sanibonani ku-Studio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke be-Studio 7 nabasakazi ninjani hayi okhulumayo ngumoyo waseMathebela and South Plumtree endaweni okuthiwa yimangwe duze neBronaberg hayi sibingela wonke umuntu bantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi kena isikhathi eserious kanti waye isikhalanga sasi-marginalized ngale ndlela osmith ba-marginalize isikhalanga izanu ya-marginalize isikhalanga nabo-studio 7 baya-marginalize isikhalanga kanti sithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa naku-studio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wa-marginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga naku-studio 7 sithi phambili ngezapho sivukile siyabonga umbutho wabantu, izaphu akhulu wabantu. The father of revolution is now back alive and strong. Siyakubonga lokho, sibangilizwe ikhokhele izaphu. Nathi sibe ne-representation e-parliament, sesikhathele ku-marginalize kakhulu abantu basemathebeland, especially isikhala ngasi-marginalize kakhulu. Siyabonga.
Salibonani njalo kustudio 7, salibonani mazimbabwe amahle la kuzo zonke indawo zomhlaba. Ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuzele nabantu bakamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo, alandeleni. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini zilokho ezinjalo. Nxa lisehlule ukuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi, lihlekisa ngabo, lifana nabantu abalima emasimini abo makhelwane, lihlekise nobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho. Libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bane, lithi lina liza kuyajoyina, lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona. Angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho. Lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lilequku elithile lisuka ngakini. Alimboni yini uMalema le South Africa ukuthi wenza njani? Libe lilokhu elibhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi bangama-tribalist, bangama-tribalist. Lina kwenziwa yini omagalela mafa? Bayahlala bengo-deputy speaker, kodwa siyakwazi ukuthi nguye uspeaker vele, nguye okhulumela ibandla. But ukuthi abe ngu-deputy yilo ubandlululo lololo kaso, ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu nesihlalo esikhulu. Ngeke aphakame la next year uyabe ngu-deputy kumbe uyabe ngekho. Angeke baze babe ngabantu. So nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa.
Lawo-ke bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo, amabholoho lamabhilidi, o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa, 1.3 trillion, ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugxanguza kukamongameli Joe Biden?
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho we-America uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana le-petrol, lokudla, lezinye izinto ezinjalo, intengo yakhona isikhuphukile kakhulu. And kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage, ngoba izinto eziningi they are not being shipped from over China lendaweni ezinjalo due to i-COVID, the shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill e 1.2 trillion le uBiden abeyilwela. Sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure, ulungisa imigwaqo, imisebenzi ye-construction yama-surveyors, imisebenzi eminingi enjalo izobenefitha kakhulu and kuzo-increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho, isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na yikungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden, kumbe yikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19?
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama-challenges siyavuma, ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrat. Kulalaba esithi ngama-progressives, abadimanda mostly ama-social services, ukuthi uhulumende abhadale izinto eziningi for social services, ukupromota izinto ezifana lemndeni, imizi, labantwana esikolo izinto ezifana lalezo whereas kube labanye ama moderate democrats afuna ukuthi kubalance le business ama republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli so yonke into abayenzayo ku congress kuvoteni bavota against uBiden ngiyo yonke into on partisan lines but umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngijilwe emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama Republicans nama Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like build back better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba iyo ezenceda kakhulu
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leReston esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebelele and South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.